Ngela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ka 15 kuMbimbitho 2020 ngoKeeps Dube. Le ndabeni zethu namhlanje. Bayakhala abaculi abadabuka eZimbabwe asebevinjwa ukuthi benze imicimbi yabo ngenxa yokumemetheka kwegciwane leCoronavirus COVID-19 emazweni achiyeneyo.
Kunzima ngoba ama-shows asekhanseliwe, wonke ama-events alabantu abangu-100 or more indoors akhanseliwe, outdoors 500 people akhanseliwe. So okwakhathesi nje sihlezi asikwazi ukubona kuyahamba njani.
Lokhu bedidibele abantu kwele Zimbabwe ngokubhubha kukaBerry Daga owadlalela iqembu le-Highlanders njalo waba umqeqeshi weqembu leli. Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha lokunye okuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abaculi abalodumo abasebenza emazweni osokuqhamuke khona umkhuhlane weCoronavirus COVID-19 kanye labanye abadabuka eZimbabwe bathi kabasasebenzi ngemfanelo ngesikhathi amazwe achiyeneyo elwisana lokumemetheka komkhuhlane lo. Sebethwele nzima abadabuka eZimbabwe abasebenza eGermany, Austria, London, Israel, Canada, eMelika lakwamanye amazwe okumemetheka khona igciwane leCoronavirus. Abaphila ngezomculo bahlaba umkhosi ngokuvinjwa kwemicimbi yabo besithi kuzaba nzima ukuziphilisa. Omunye wabahlaba umkhosi nguNomathamsanqa Mkhwananzi, owaziwa kakhulu ngokuthi nguNkwali, osebenzela emazweni abalisa eGermany, Italy, Austria lamanye.
Ngilokusebenza emazweni wonke nje akuShengen, angamaShengen states. Kuqala i-Italy, i-Austria, i-Czech Republic, i-France, lamanye nje amaningi ajini. So wonke lawa mazwe njengoba kathesi lomkhuhlane wahlasele kakhulu kuba nzima yimi ngoba sokuze kwakhanselwa lama-shows nama-workshops.
Uthi sokunzima ukuphanda imali emazweni.
Kunzima kakhulu ngoba yikho lapha engidla khona, yikho lapha engiphila khona. Njalo lasekhaya labo balindile ukuthi hayi ngizathumela. So wakathi sayo kunzima, usazoba nzima nje for isikhashana. Siyethembe nje ukuthi uzaba ngcono ukwenzela ukuthi bathi khona hayi selinga. Qalisa ukuhamba ngoba mina umsebenzi ngeviki ngiyakwanisa ukuthi ngihambe emazwa amabili kumbe amathathu ngeviki yi-1 ngenxa yokuthi amazwa akhona aseduze eduze.
Omunye okhala ngokuvinjwa kwemicimbi yemiculo nguVusa Mkhaya ohlala kwele-Austria okuqembu le-insingizi ocula njalo ezimele eyedwa.
Kunzima ngoba ama-shows asekhanseliwe, wonke ama-events alabantu abangu-100 or more indoors akhanseliwe, outdoors 500 people akhanseliwe. So okwakhathesi nje sihlezi asikwazi ukubona kuyahamba njani ngoba everything is cancelled until further notice. Nge-Monday izikolo ziyavalwa lapha e-Austria, lama-shops, amanye ama-shops abevaliwe, ama-restaurants azavalwa until 3 o'clock emini.
Umkhaya uthi kukhanya bavimba ngamandla endaweni zonke zelizwe njengoba kusasa kuzavalwa izikolo, indawo zokudlela, amavinkili lezinye ezithize eVienna.
Nge-Monday izikolo ziyavalwa lapha e-Austria, lama-shops, amanye ama-shops abevaliwe, ama-restaurants azavalwa until 3 o'clock emini. Isimo sangikhona kasimanga kuhle. I-Austria umakhelwane we-Italy, silama-borders le-Italy. So vele abantu bayaphanika kakhulu.
Omunye njalo okhalayo nguOluhle Ncube odabuka eZimbabwe ocula i-house music osehlala kweBrithani.
Okwamanje si-affectwe isifo lesi esifikileyo abathi yi-coronavirus ngoba asikhona ukuhamba siye emanye emazweni angcelelene le-England. Njengokuthi kufanele ngiye e-Italy ngiye kwenza i-recording, angikhonanga ukuhamba. Bekule chance ukuthi ngiyenze lamanye ama-events kodwa angisakhonanga ukuphumelela ngendaba zokuthi i-virus le ikhona yonke izindawo, indawo eziningi.
Uthi balahlekelwa imali eningi okunye okumangalisayo ngenxa yomkhuhlane lo.
Njengama artist siluza okuningi, siluza le mali, siluza izinto eziningi lomsebenzi. Ubuhlungu ngalesi sifo esenzakalayo.
Unkululeko Dube, umqondisi weqembu le inkululeko yabatsha School of Arts uthi akusasebenzeki kuzwekazi le Europe okubemetheka khona igciwane le coronavirus.
Lathi sisizitholeke siphakathi kohlupho ngenxa yegciwane leli eselikhona ele corona. Lizakwazi ukuthi amazwe esiyalo kuya kiwo iAustria, Czech Republic, le Germany, lamange nje amazwe ejikelele ase Europe. Ngalokho kosukwenzakele uzathola ukuthi amazwe wonke lawa ke ngenxa yaleli gciwane asethe afaka lemigomo lembandela ethile. Ingakhule kuhambeni kwabantu, amisa ke le midlalo ethile lapho ehlanganisa abantu, avala izikolo, akwenza ngendlela ezehlukeneyo ukuthi azame ukuthi agweme ukumemetheka kwaleli gciwane. Ngalokhu ke kuthi ukuthi lathi njengoba nje iminyaka yonke ngalesi sikhathi isikhathi lapha ke esiphakama khona kwele Zimbabwe siqonda kulawo mazwe, sibhoda nje umhlaba wonke jikelele. Kuthi ukuthi sesinanzelele ukuthi kungeke kube kusenzeka ngendlela ejalo ukwenza ngayo. Ngakho ke sesikhangelele ukuthi simise nje kwesikhatshana le imisebenzi, sisalindele ukuthi sibone ukuthi kuyangaphi.
Uthi loba kungasuswa imigomo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus, abantu bazathatha isikhathi eside ukuze babukele amaqembu aculayo.
Lanxa bengavuka beyiphakamisile leyo mgomo, uzananzelela ukuthi kuzathatha isikhathi ukuthi abantu bathande kumbe ngithi baphume ezindlini baye kule micimbi esijale ukuyenza labantu abasincedisayo. Ngakho ke sizama ukuthi siphumeke leqhinga kumbe nti siphumeke le mpendulo eqhakathekileyo ezasenza ukuthi sibone ukuthi siyangaphi phambili anduba siqale uhlelo lethu lomnyaka lo.
Kulabanye njalo abadabuka eZimbabwe abethuswa ngumkhuhlane lo abasemazweni ajiyeneyo. Omunye wabo unkosazana Vivian Nomalanga Pepe ohlala kwele Israel. UmaPepe uthi izikolo zikhangelelwe ukuthi zizavalwa ngomvulo kwele Israel.
Thina lapha sibona emaphepheni and then kukhona namanye ama website a circulator information, kodwa sisalinde u Prime Minister nguye ozotsho ukuthi kwenzakalani. Kodwa into ekhona ukuthi ungathi mande kuyavalwa, and mangathi ngiyabheka ama numbers alokho ekhuphuka esiya phezulu. Ma ama numbers ekhuphuka labo ungathi bayethuka, kuba ngamandla kwethuka, so meaning ama chances ukuthi kungavalwa vele yonke into mande ahayi.
Abantu bathi akulula okubhekane lozulu ongazi ukuthi umkhuhlane lo uzaqhamuka ngapi njalo uzaphela sokutheni. Ababimezela imijova bedinga izihambi emadolobheni ababizwa ngokuthi ngowindi bayingxenye kaZulu. Bakhona abantu ababathandayo, babekhona njalo abathi yizikliwi ezicatha ngokusebenza emphakathini. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abanye ababizela imichova baphila ngokuhotsha insango lokuphafuza igwayi, ukunatha utshwala ikakhulu obuchisa amaphaphu njalo lokuthanda izidwaba. Bakhona abalunge okumangalisayo okokuthi bengaba ngabafundisi. Abanye bale mizi kube khona insumbelume ezihlala zivule amehlo zidinga amankazana. Loba kunjalo, abasekeli babachayeli bemichova baphila njengomuntu wonke kwele Zimbabwe. Akwaziwa ukuthi indaba kuthiwa ngowindi. Osakhulayo uMo Blessing Zinyamambi omemezela imichova kobulawayo uthi nxa umuntu esenza umsebenzi wabo kumele ubekwazi ukuphatha abantu. Amazwi kaMo Blessing asekelwa ngomnumzana Melusi Sagwande osebenza umsebenzi ofanayo othi kunzima ukuphila ngokumemezela imichova.
Kudala isifundisa sibhadala isatshiwe ukuthi wawukwazi ukuthi ungachova kusukela ekuseni kusiyatsha ngama 6 vele imali yekheshi yomulungu le yakho yomele uyithole iyabe isikwanini. Kodwa kathesi ukuchova kathesi sokunzima ukuthi uphile kahle lemuli yakho. Ize noma ungazi ukuthi uyatshontsha la uyaba lenhloni ukuthi uyatshontshani ngoba vele le mali yemnikazi iyabe ingakwani. So sokwenza ukuthi abanye abantu bagcine sebechiya isiwindi. Enye ichallenge esikhona lamabhasi asekhona wabona batholi ifuel echiphileyo bachaje imali ephansi akusela kusebenza sesidinda one down. Ngathi umahluko osukhona lakathesi ukuthi ukwanise ukusekela imuli sili ngokwayo kuselela imuli sokusibanzima ngelo ukuthi ukwanise ukwenza konke.
Owindi abaningi bahola ngelanga amadola eZimbabwe angamachumi lasichiya galonye i-$90. Abachayelayo imichova bathi iqhakathekile imisebenzi yabasekeli babo. Omunye wabathakazelela imisebenzi yabo Windi ngumnumzana Peter Chuma.
Laba bafana baqhakatheke kakhulu ngoba uwedwa vela nje ukwanisa ukusebenza, usebenza uwedwa. Ende lo muntu uyabe wazi amapolisa ukuthi singabuthwa. La uyabe ezama ukuzidlungisa impilo yakhe but hayi mina ngisole lutho kubafaneni laba. Silaba abanye bethu abenhlamba abakhuluma kubi bengadakwa abaharasa ama customer but hayi umuntu wakho ungakwanisa ukumlungisa nje kube le problem.
Kulabantu abagada imichova abanxoma imisebenzi yabasekeli babachayeli kube khona abeyisa konke abakwenzayo. Inkosikazi Comfort Nare osebenzisa imichova phose nsuku zonke uthi owindi baqakatheke kakhulu ngakho kumele bahlonitshwe.
Uwindi ungumuntu oyayiswayo izikhathi eziningi kodwa siyananzelela kakhulu ukuthi khona umuntu oqakathekileyo mhlana engekho ngoba uyathi uyi-customer laphana uhlezi emnyango ngosomele uvulele abanye abantu laphana esivalo ngosomele uqhubele izimali udriver. So ukuba khona kwakhe kuqakathekile kuyasiza thina abagadi bakashova uphinde kuphathise njalo udriver laphana ngakho bangabantu abaqakathekileyo. Nguyokwanisa ukuthi ukhalaze kuyomtshela ukuthi ayimali yami yasilela uyokuthwalisayo impahla.
Umnumzana Mbuso Ndlovu wake waba nguwindi osengumtshayeli womchova uthi bayatholakala abasekeli babo abangamahlongandlebe.
Umahluko wabowindi bakudala labamanje yikuthi iningi labantu bakudala inhlonipho babelayo ukuthi umzali maye wayezothi ebuya emotweni akwazi ukwamukeleka akwazi ukufuna aphinde agade leya moto kusasa ngoba ngendlela abephethe ngayo hayi nje kodwa nje nabo kudala bakhona abanye babezi ingamahlongandleba kodwa okusokusenzakala khathesi ukuthi nje iningi labo windi ngabantwana basakhula njalo umthetho kabawazi umuntu omdala kabamazi bavele babe zinyamazana ngoba iningi labo bahlala bengabadakiweyo sikhathi sonke kanti nje akusibo bonke nje abahlala benjalo.
Undlovu uthi abanye abasekeli babo bayaphumelela
kanti kanjalo bakhona ngesikhathi esinjengazona leso sifana nalesi ukuthi uyabe buye waba nguwindi ekugcineni kwakho agcine engudriver ngoba ekubeni nguwindi uhleli eduzani ubona izinto zisenzakala ukwazi imoto kubalula.
Owindi bathi bazahlala bekhona emphakathini besebenza labachayeli lezihambi balesifiso sokuthi impilo yabo iguquke bakhombe ngophakathi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Bathithibele abantu abaningi ngokubhubha kukaBerry Daka owake wadlalela iqembu le-Highlanders njalo waba umqeqeshi weqembu leli lamanye agoqela elesizwe ele-Under 23. Okwamanje kusalungiselelwa umkhosi wokuvalelisa uDaka obhubhe ngeviki ephelileyo. Omunye wabakhala okumangalisayo ngu-Amin Somaphiri wafundiswa nguDaka ukudlala inguqu.
Ngidale kakhulu yazi ngumuntu owangenza ngadlala ibhora mina nxa ngibona umuntu ka angimbona ukuthi njengomuntu oyowe yimenta yami nguye umuntu owangenza ngadlala ibhora foma hambe kubeginning yazi ukuthi from the first uthi kumbe itheni esingalithengelwayo engalithengelwa ngobheri engisusa eluvesi ngingumfana omncane ngilabo 15-16 years wambona yena wayesebenza ema-youth center wambona wangihambisa siyadlala i-olympics yasuka yi-supersonic yazi ngithe ngisizwa izolo ngingivela emfeni ngivelela emalawi ngithi ngiyafika ngizimi ufana nengitshela ukuthi ngidayela abasesithile last week bengikhuluma naye umakhwezi yazi ngidanile kakhulu vela angikwazi ukuthi vela I still can't believe it ukuthi umuntu lwani ngapho ngosiya all of a sudden mina ngikwazi ukukhuluma naye wayefuna amanye amabhuku ngoba ngiyangihambe mina esipasport ngila mabhuku engilawo ebhore sithi alokhu vele kuyafundiswana ngifithi mina ngizamphotokopila then abe senginika kanti vele umuntu ngiyamvalelisa so ukufa kwakhe yazi angikwazi ukuthi how I can describe ngoba indlela umuntu lwana yiyo yini personally nguye wangenza waba yini lokho engikho khona ngina kalo but uyazi umuntu lwana osinxa uvele ulaye eku-welcome I'm so sedented into engihlupha kakhulu ukuthi ngizihlangana naye akangangithili ukuthi kakhulu.
Yes, ngathi-ke bephosa amazwi akho enduduzo umvalise khonapha ngamafitshane phiri
ngithilala ngokuthula ukuthi sonke ngikhuluma lesiloku uGibson Nomela ngidala ngikhulumisa ngisandi kuyesibhasi ngifike ngidala uBrock sebhuku uthi yazi ngimbuza ngisithi ngidala ubekhula yini uthi ula nomuntu engatshengiseli uNomela wathi no hayi indlela yethu sonke zile senzile iwani.
U-Amin Somapiri wako wadlalela iqembu le-Highlanders elake laqeqetshwa ngumoyi uBerry Daga. Sixoxe laye ekoBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo ukuthi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Amazwe akhoqela eSpain, Australia, Italy lamanye asevale imingcele esenzela ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Elemelika lithi kalisavumeli izihambi ezivela kweleBrithani lamanye amazwe akuzwekazi lweYurophu. Umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula inkulungwane ezine emhlabeni wonke jikelele. Inkampani ethengisa umakhalekhukhwini eye-Apple ithi isivala izitolo zonke emhlabeni wonke jikelele ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Sibe singene kwezamasiko ngamafitshane.
Senganamasiko
wesenzi bomandla
elobaba mkhulu
babelobola usenzi.
Kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla siyalubuyele ludaba lokuthi amajaha akulezi nsuku ukhanya adinga uthando ebulenjini. Lapha sikhuluma ke ngabo Facebook, WhatsApp lentweni ezinjalo. Besixoxa ke ngeviki ephelileyo lonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe okhuluma esilwe wathi ha amajaha kulezi nsuku kuyehlula ukuphosa amazwi. Lamhlanje ke silo mnumzana Paul Ndlovu ukhona ngale ke kwele South Africa. Baba Ndlovu kunjani?
Ngiyaphila kunjani msakazi?
Hayi siyaphila kakhulu. Ungathi lingakhona okukade kukhulunywa ke ngeviki ephelileyo nguNomalanga Bhebhe sithi abafana bakade sibaziquthele nxa ngezokuphosa amazwi lo.
Hayi uNomalanga kahle kahle eqinisweni hayi uyisaye khona msakazi ngoba isi ungangena ku-internet or ungene kubo-Facebook abantu bayawathola amantombazana then ma uqeda umuntu ethola umuntu nje ku-Facebook awuhlelwana lokuhlelwana nje lapho nje kutshelwa nje ukuthi hayi singahlangana kuphi nini kuphiwana indawo bebe kuthiwe siyohlangana enandos mhlawumbe siyohlangana emacdonalds ma okuhlanganwa khona lapho hayi ukuthi mhlawumbe kusayokhulunywa ma kuhlanganwa nje usuthi nje uthando soluqhubeka nje sokuqonyene sokuphelile nje through internet.
Akwethu Zindlovu.
Kuyethusa kakhulu ngoba phela ungathi uyabuka abantu abaningi mabenza kanjalo. Yikho ubona le mizi yakhona okwamanje akula mizi phela manje baba ngoba ungathi ananzelela kusuka kuyikuthi abantu abahlangana kanjalo abazani abana background ngumuntu njengamazi nawe nje omthole ku social media. So ukuthi ngumuntu ongayakha naye ongumuntu ofuna ukuzodla imali adlule ongumuntu mhlawumbe ogulayo awazi wena nje umbone namhlanje ku internet lahlangana uthando soqalile nje kanjalo.
Pho manje baye ngaphe abafana lapha abadinga uthando.
Abafana abadinga uthando mina ngowami umbono kumele sibiyele back ukuthi nje isiko abantu siyalibalekela isiko belikahle ukuthi umuntu ubekhula thina lathi njengoba lanxa nje singasakutholanga ngaleyo ndlela sikuthole sokudlula okwamasiko besizwa nje sibona nje obhuti bethu besiya kubokhulu bekhuluma labo okhulu bebatshela ukuthi hayi uyabona mfana wami ma ungaya laphana komoyo laphana hayi uyabona amantombazana akhona hayi uyabuthetha umfazi mpela uyabona ngezi ndlela baye bekutshela ukuthi iya laphana yikho ngafika uthole khona umuntu ongaka nayo umuzi.
Ye, siyamuzwa ubaba Ndlovu ukuthi isikhathi sesidliwe uMangoye. Sibonge kakhulu ubaba Ndlovu ungathelelo kusasa.
Lami ngiphethile impilo nje ngapho lidlalele kathana le coronavirus.
Lo ke ngubaba uPaul Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Okwamanje sesingena kwezabatsha.
nikudibana kuhlelo labasakhulayo ningu Mike Hove namhla kuhlelo sixoxa ngabatsha abakubandla lezanu PF kanye labaku MDC malana ngokwethulwe nguhulumende welemelika lapho bathe bona babona ngani akulamehluko phakathi kahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kanye lohulumende ka owayengumongameli uMoyi uRobert Mgabe kuhlelo silomnumzana Gift Ostalo Siziba owebandla le MDC kanye lomnumzana Munashe Mtutsa owebandla elibusayo ibandla lezanu PF F asizweni umbono kaSiziba mayelana ngalolu daba.
Bakhulume amazwi amqotho mayelana lendaba yama sanctions kubana uhulumende weZimbabwe akayenzike ngendlela epheleleyo mayelana ke lokunakekelwa kwamalungelo abantu. Lokho ke kuphuma kusobala kulizwe lonke jikelele ukuba amalungelo abantu beZimbabwe awanakekelwa nguhulumende lo obusayo.
Ingani usisho kanjalo?
Amalungelo abantu ikakhulu ekufanana lokutshengisela, ofana lokukhetha uhulumende abamthandayo, lokuvunyelwa ukukhuluma imbono yethu. The fundamental human rights in Zimbabwe have been violated by the regime in Harare. Ngikhulume ke ngama social and economic rights. Esibona khona ukubana ke uhulumende wenze okunengi ukuthi ke singananzeleli ke amalungelo abantu masikhangela ke kundaba ezi social and economic. Ku social and economic rights sikhangela amazwi amalungelo afana lokuthi ke abantu bethole ke ukunakekelwa ezibhedlela, abantu bethole ke amanzi ahlanzekileyo, ukuthi abantu ke bekwanise kubana izimali zabo zingatshontshi. Okusiwe ukuthi wona ngama economic rights, kodwa sikubonayo kubana ke abantu abahola izimali ezilutshwane uhulumende uyatshontsha izimali zabantu emabhanga. Lokho yikho kuyenza ke ukubana iAmerica ithi hayi lungisanini indaba yamalungelo ngohlelo olukuthiwa ngalama reforms.
Hayi, siyabonga uStalosi ngamazwi akho. Zulukandaba sixhume njalo umnumzana Munashe Mtutsa owebandla lezanu PF asizweni amazwi akhe.
Ama reforms ayenzakalayo kathesi ayatshengisa kakhulu ukuthi uhulumende wezanu PF is very committed kuma reforms here and committed to ma reforms nje ayelizwe jikelele. Siyabonile ama amendments ayenziweyo ku IPA, sibonile ama amendments ayenziweyo kumanye ama laws akhona, tshengisa kakhulu ukuthi the commitment is there. And ukuthi abantu bethi there is no commitment kuyize inxa yokuthi if you look at it ever since 2017 up to today, sokulezinto ezijintshile eziningi ezitshengisa ukuthi amathuba sevulekile, i-freedom of expression is being guaranteed. Obviously, yes, abantu bangakhuluma okuningi bafune ukuthi into zakhona zenza kale fast, but this is a process, it's not an event.
Hayi, sikuzwile Mnashe, ngiyabonga ngokungena kuhlelo. Kwa zomuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha, sohlangana ngolwesibili ekhasini lethu ele Facebook ku VOA Ndebele kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili ngodaba lolu. Likubona njani izulukandaba? Abafisa ukwengena kuhlelo lakho kusithumezela umlayezelo ku WhatsApp kunombolo ethi +12024650318. Lakho njalo ukungixhuma ku Twitter njalo ku Instagram @bigmike3bigmyke3 yoni username yami. Kwane loko lamhla sohlangana ngolwesibili olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove, mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Ake sizwe ezibhathelane lezokholo lwesiKristu.
Lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga mhlakazi, ngibonge labalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke sizakhumbuzana ngelizwi elitholakala encwadini kaMathewu isahluko singesika-7 lapho uJesu wayekhuluma khona kubafundi bakhe ababemlalele ngempilo esiyiphilayo. Amazwi-ke esiwathola evesini lika-16 amazi athona niyakubazi ngezithelo zabo ungakhiwa yini izithelo zombini emeveni noma amakhiwane ekhakasini kumbe sithi egagwini lapha ke uJesu wayekhuluma ngesimo somuntu ukuthi isimo somuntu ayisikho lokho esikubona ngamehlo kuphela ukuthi uluthi lwakhe lumi njani ulejwabe linjani kodwa wayekhuluma kakhulu ngokuthi izithelo zabo yizo ezenza ukubana umuntu simazi ukuthi ngumuntu onjani yebo kambe abanye babagcibe kakhulu ngobana ngaphezulu ukuthi kuyabe kukhuluma ngabaprofeti kodwa-ke umprofeti phela laye ngumuntu siyabona-ke laba uJesu ukuthi ngiyakubazi ngezithelo zabo ngiyindlela kutho ukuthi umuntu ucisha fane lesihlahla nje ingabe yisiphi njengoba lezihlahla ziningangaka ezinye zilezithelo ezinye kazilazithelo kodwa-ke sona isihlahla ngasinye ngasinye kumele ukuthi sibe lo msebenzi othize lapha uJesu ukhetha ukukhuluma ngezithelo zezihlahla ukubana-ke abantu bafana nezihlahla bathela izithelo abe sebuza ukuthi kambe umuntu ofuna isithelo esinje angathi thole esihlahleni esinje esiphikisana nalokho na ake sikhangeleni zona izihlahla njengoba uJesu esitsho kungakhiwa yini izithelo zombini emeveni ngenye indlela uJesu uthi bakhona abanye abantu abaphila bengameva empilweni zabanye abantu bayahlaba ngabakwazi ukuhlalisana labanye abantu ngabalanto enhle engatholakala kubo ngobani abantu nxa besebuhlungwini mhlawumbe bedinga usizo nxa ufana lesihlahla esilameva uyabahlukumeza kuthiwa-ke siyabazi ngezithelo zabo lezo zithelo zokuhlukumeza ukubathuka ukubahlambaza ukungabahloniphi yize izithelo esazingazi ukubana ungumuntu onjani sesibonile kule enhliziyweni yakho kanti layo inhliziyo yakho vele injani ngoba izithelo zivele zivela enhlizweni zikhona ezinye izihlahla esizaziyo ezinhle ezinye izihlahla lanxa zingatheli izithelo esizibona ngamehlo zingathela isithelo somthunzi uthi nxa ukhathele udiniwe ilanga lishisa ufuna ukuphumla usikunike umthunzi omuhle omangalisayo kodwa-ke abanye lanxa sibakhangelele ukubana babe lo mthunzi lezo zihlahla ezinye zilabolonyovu ezinye zilama phimpi awa khona phezu kwesihlahla umuntu wenkosi ethi udinga uncedo emthunzini ukatele udiniwe azithole selunywa zimamba azithole selunywa ngamaphimpi wena uyisihlahla esinjani ezakho izithelo zithini ubona abantu mhlawumbe bengezikuwe ngobana uyisihlahla esithela ameva uyisihlahla esithela olonyovu isihlahla samaphimpi lamabululu unkulunkulu asizeke sibe izihlahla ezithela izithelo nxa silixakuxaka sibe lixakuxaka sithele ukuxakuxaka abantu badle sibe ligwava sibe li-orange sibe yimengo sibe yizo izihlahla eziletha ukuphila empilweni zabantu
kuyiphethe mfundisi
baba thixo ingcwele naba abantu bakho nxa siphila emhlabeni siphila siziphileli sodwa siphilela nabanye sihlala nabo ngako-ke ngasifunde ukuthela izithelo ezikamoya sube lathona ukusela manje sizobephakathi ami
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kozintimkandla Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo.
Siyabonga kakhulu Mvuka Nkomo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860 laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
singakehlukani ngothi sikhangele indaba ebesigokela namuhla. Bayakhala abaculi abadabuka eZimbabwe asebevinjwa ukuthi benze imicimbi yabo ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-coronavirus COVID-19. Lokhu bethithibele abantu ngokubhubha kukaBheridaka owayedlalela iqembu le-Highlanders njalo waba ngumqeqetshi walo. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje oluvelelisayo ngoGibbs Dube.